Hayi sisi sithandekile ukukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya. Lanxa kwesaba lokhu kukhona kodwa hayi mbijana mbijana abantu bayabuyela emakhaya. Sebekhangela ukuthi bapholise amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa kodwa hayi sebebuyela emakhaya impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku. Okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo owenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamtshose kumbe isingaguquka kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelela izakhamizi kodwa njengoba ngijilo nje kwesaba lokho kukhona ezakhamizini zilokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleni.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asoze siphinde senzekale? Kwakuleziqiniseko bani?
Okwavunyelwa nayo emhlanganeni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli bekhansili lathi njengebandla le-MDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyisana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide ngoba iyindawo evikelekileyo indawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakha amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma esasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kuleyana ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhona apho baqinisiseke ukuba hayi akusoke kubuye kugetshe igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla le-MDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu indaba engafizanga futhi ibuye yenzakale ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamdlunga uSduduzile Ndlovu umuntu esingamuthi Single Mother watshaya waqamuka isandla ubephilisa abantu bakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngani. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngoxoxa laye uyambona ukuba lokho engumuntu oyethukileleyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokho kuphele. So amapholisa abengakhangelwanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela bona kungabantu okukhanya bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla le-MDC Alliance ukuba amapholisa okuyiwo okufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngaleyana ndlela echaya abantu elimaza abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlulekiwe. Ungakhangela futhi sana sigaba seMatopo isigaba esingathi sisensitive ngoba i-ground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango ye-ground iyabelokhisala ukuthi phela abantu belokhu bethi thina kungani siphathwa ngalindlela.